Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Umnumzana Obert Mpofu umphathintambo kahulumende obona ngendaba zekhaya uthi amapolisa azabopha abantu abenza udlakela ngesikhathi sokhetho. Umqondisi wenhlanganiso ye-United Nations Development Programme ukhangelelwe ukuthi uzakwenza umhlangano lamhla lomnumzana Sibusiso Moyo umphathintambo kahulumende obona ngokudlelana lamanye amazwe. Sokulomtshina obizwa ngokuthi yi-automated teller machine wokuthenga amaphilisi alabo abalezifo ezithiyeneyo. Abathenga bethengisa impahla egodini kobulawayo balobelana isivumelwano lekhansili yakobulawayo esokuthi bazabuyela kuleyo ndawo sokwakhiwe amavinkili amakhulu. Kulivedok lamhla kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama sixoxa ngokubhekane labesifazana ngesikhathi kusenziwa umhlangano omkhulu wabo eNew York. Thumelani imlayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 wapa 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM 4930-15580 laku 6080 kilohertz shortwave. Lingakhuthwa ukuthi sikuWhatsApp lakuFacebook ku-VOA Ndebele.